So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 25 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka egogwe. Abalandeli bebandla le-CCC bevinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF.
Okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena ipolitics azake ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo. Ngizwe sendokwesaba sembona sibisibile ukuthi hhayi lapha nokufa kungenzakali.
Esigabeni seMatopeleland South, okuza kuba lokhetho lwama-by elections ekuqaleni kwenyanga ezayo, lakho udlakela lubikwa solubhahile.
Singeke sithi thina kuvuka ekuseni kwacatshwa ngubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha bekuyi-operation lebizwa kuthiwa ugayimlawa.
Uhulumende wele South Africa uthi impela izibhedlela zalelo lizwe sezisindwa izigulane zeZimbabwe.
Uzusha ubuhlungu ukuzisithathisa manje ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi why abantu belandela leli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka egogwe. Abebandla le-CCC besithi bavinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa eqotshaniswe ngemota ezingamachumi amabili ebezilabantu abahlome ngemibhobho egogwe kabuyuni. Abantu kade besiya emhlanganweni kaChamisa bavinjiwe, abanye babo bachaywa. Kodwa kungakhathalekile lodlakela lolu, amakhulu abantu abuthene emhlanganweni obukhokhelwa nguChamisa. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda osinde engozini yokuhlaselwa ngabasekeli beZANU-PF egogwe.
Chris, okwenzakeleyo izolo ngezikhathi zemini yikuthi bengisendaweni okuthiwa khona kuseSimthembu 1 e-social center yakhona lapha kade ngiyekhuluma khona lama-polling agents ethu silungiselela ukhetho lololuzayo. Ngithe sengisiqedile-ke khonapho ngithi ngiyasuka ngafika ezitolo eziseduze ngathola kule mota zeZANU-PF ezilombala weZANU-PF phose sifika 7 kanye leka candidate wabo weZANU-PF uSpencer Juma. Nawo bathe bembona mphuma ngale bayenza ngani movie style basuka lapha kade bepake khona imota zonke bafika bamblocker bathi bemblockile base beqalisa ke ukukhipha ama posters awe candidate yethu ngoba kade sebengigombolozela imota zonke zingu 8. Mina ngazihlalela phakathi emoteni anzange ke ngiyehlele abantu akade ngilabo, ithimu yami akade ngihamba layo. Bafike bakhipha ama posters yethu wonke akade esemoteni bese beqalisa ukutshaya imota ngezibhakera. Kodwa ke kusuke kutsho ukuthi kulomunye wabo osuke wabathinta ukuthi kabayekele abakwenzayo, base besuka ke sebe driver besiya evumba lapha kade bekwazi ukuthi khona kulapho esiya khona. So ke bathe sebehambile sibalandelile ngemva lathi sahamba siyafika eVumba, asababonanga sifika eVumba. Ngithe sengifikile eVumba ngathola kule tournament yebhora abantu bonke basuka eBoreni sebebone ngoba kade sesibiselile amanye ama-posters. Basuka abantu bonke eBoreni sebesiza lapha kade sikhona khona sigcine sesi-addressa umhlangano. Ngingakaqedi uku-addressa mbona imota njalo zeZANU ezilichumi lanhlanu sezifika lapha kade ngi-addressa khona. So ke phangesi nasangena emoteni, sithe sesingena emoteni sesiphuma basilandela. Kodwa basilandelanga umango omude sibone sebecatshile. Yikho ke ukusuka kwethu sesibona ukuthi hhayi kule constituency lokulaleka akusalaleki, saba ngabantu abahamba ukuyalala ekhaya. So yikho okwenzakeleyo izolo.
Manje ngokubona kwakho, nxa kungaba lodlakela olunje kathesi lona ukhetho lungomnyaka ozayo, kusiyafika wona umnyaka ozayo, ubona ungani kuzaba kunjani?
Uyabona udlakela lolu Chris ludlakela olubangelwa ngabantu abaphuma phandle kwegogwe kabuyuni constituents. ngabantu ngoba imota leze kade sikhona ezezano bese tengisa uthi ngezama provinces wonke labami abe Martinotsi ontanga bezana uPF imota yabo ibikhona ngiyakholwa njalo ukuthi bangabe beyibo ababagcina bebatshela ukuthi hayi lo ngumfocus banda siyamazi lingasamhlukuluzi but okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena ipolitics azake ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo ngizwe sendokwesaba sembona sibisibili ukuthi hayi lapha lokufa kungenzakala so ke mbonangani umnyaka ozayo awusoze kube ngendlela nxa kuyakuba ngendlela njengaleyi mbonangani kuyakuba kubi kakhulu awusoze kube le politics emnandi so ke yikho kade ngikhuthaza ukuthi ngabe ama observers sikhuluma kanje belokhu bangaphi belapha ku ground so ke yikho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegogwe. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF yehlule. Lokhu sikudabalunye esigabeni seMathebeleland South lakho okuza kuba lokhetho kubikwa uDlakela Solubhahile. Sixoxe lomgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo wakhona le eMathebeleland South.
Silobaba ukhansilwe Ephraim Moyo usethwelenzi izolo imoto eziyi-10 zihambe emzini wakhe ezezano zathi bafuna ukumbhabhathiza ukuze ephume ebandleni le-CCC. Ngikhuluma nje ngalesi sikhathi usenyabani senyabeni lama-youth yenza idotudweni kama-pamphlets abantu ekhampeni abezano basenyabani primary school bayenze umhlangano abayenzileyo leyo wazange kubikwe lasemapholiseni kodwa kathesi msethwele nzima ulamapholisa bathi kuye kungani ehambe door to door kumele bambophe njengoba siyazi ukuthi usimangaza ukuthi zano PF ngayisibona ukuthi siyehlulekile singena nge-violence nesilobaba abade ngu-James Moyo wenyabani ngikhuluma nje usemithingi ezano ulanda ama-youth ethu omunye umfana wama-youth ethu umtshele ukuthi uzamtshisela endlini labomama ababili batshele ukuthi khona kungani be-support trips bazabatshisela endlini so sithi thina ema-South konke lokho kasikwazi uthi kusase ngalesi sikhathi sesele-fear yokuthi abantu bagidi bebetshethi bashisele endlini sasicanda uba kwenzile ngo-82-85 ngesikhathi se-ground bebulala abafowethu bebulala abantu bedubula abantu betshisa abantu betshisela abantu ezindlini abantu sicabanga nti kwaphela so siyamangala ukuthi laba bantu ngabavela kuphi njalo ema-South kungivusa ubuhlungu ukuze isikhathi sama nje ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi wayi abantu belandela leli bandla libandla elisemthethweni so thina njenge-CCC sithi budlangudlangu kasifuna ukubabona so sithe sithathe lesi simemo sibatshele ukuthi kona sicela ukuthi kube ngokokugcina lokhu abakwenzayo ngoba asifuni i-violence thina sikhampena freely sebebona ukuthi manje ungani amanzi agelezela endlini yiko sebeqala ke manje ukubana ba-timidate abantu so babakhandi sibuhlungu lesizizwayo ukuthi kuselo muntu othi utshisela abantu endlini sicela ukubana kungani kuyakhuzwa namapholisa angathathi isayidi amapholisa kumele besebenze ngendlela yomthetho
manje libabikele yini bona amapholisa lanxa lisithi bakhanya besekela uhlangothi kukhona yini amanyathelo eliwathetheyo ngezomthetho
ngezomthetho babagandi ngizame ukukhuluma lamapholisa through ifoni kakhansili bayala basebenikeza ifoni omkhulu wabo abathi ngumuzi onguyo heda iplant ngamfonela ngamchazela umuzi wangiphendula ukuthi yashuwa nxa kulukuthi babopha labantu besayidududo barong amapholisa arong watsho futhi wathi yena bezwe kuthiwa ngale kulomhlangano enyabani owethu mina ngathi no asinamhlangano asila public meeting thina seza amadududo wazanga sibe le public meeting even one day imeeting esiyaziyo ngezano PF kodwa lakathesi bakhontina bakumeeting kanti babophi kodwa athesi liwest isikhathi seyikhathi identi yethu.
Alo ke ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseMathebeleland South. Amapolisa akwele South Africa izolo athelekane ezitaladeni zeJohannesburg ebopha abokuza iningi labo lingabe Zimbabwe kulandela imbono yogatsha lwezempilakahle kwele South Africa eyokuthi okwakhulunywa ngesinye isiphathamandla sezempilakahle ayisiyo xenophobia. Eyakhulunywa isiphathamandla lesi sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Athi lona ukubotshwa kwabantu lokhu babotshwa phansi kohlelo oluthiwa Operation Ukayimulawu.
Sanibonani kubalaleli. Hayi, namhlanje sizwe thina abantu abaningi bebeposta lapha kuma social media platform ethu bechaza ukuthi hayi kuyabothwana ngempela kakhulu eGoli ijikelele nje. Kodwa mase sibuzisisa sidingisisa sithole ukuthi abezomthetho bebekhankasa ku operation ekuthiwa Ukayimulawu, ikakhulu betagethela ama-building amadala agcina sekuhlezi izigebengu nabantu abangela amaphepha kwesinye isikhathi. So abanye abantu ade bengena amaphepha nabo bebebotshwa, yingakho nje uthole kwabakithi iningi sebetatazela kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela lokhu?
Singeke sithi thina kuvuke ekuseni kwacatshwa ngokubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha, bekuyi-operation shini le bizwa kuthiwa Ukayimulawu. Ayiqali ukwenziwa leyo operation inokwenziwa nje kuthola ukuthi kunama roadblock, bazama nje ukulwisana nobugebenga ngokwazi kwethu. Asikholwa ukuthi kungabe kuyinto eqondane nezizalwane zakithi o adiqondane namaphepha ngqo, ibi qondane nje nokwezomthetho nokuphathwa komthetho.
Alo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labalwela amalungelo oluntu bathi basekela imizamo yenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights eyokuphikisa ukukhutshulwa kwemali ezabhadalwa ngabafuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ka-2023. I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ikweze imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola e-America, US$1,000, yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili, US$20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edalela ephalamende bazabhadala inkulungwane eyodwa US$1,000. Limali ikhwele isuka kumachumi amahlanu amadola US$50. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izaphikisa lokhu emthethwandaba imele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Egypt Zine Munenzwa, ummeli weHarare North umnumzana Rusty Makam kanye lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Tapiwa Nashe Jirika. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lobona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizi Thadinga.
Ngibona ngani lihlelo oluhle oluyenzwa yiZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi bezama ukumisa ukukhezwa kwale mbadalo efunakalayo. Kuzayenza ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ibone ukuthi uZulu kathabanga kakhulu ngalokho abakwenzileyo. Kuzayenza futhi ukuthi phambilini benanzelele ukuthi bengakakhwezi ama-fees, beqale becele kuZulu, bekhulumisane loZulu.
Umthethwandaba liyibona uluphatha njani lolu daba? Liyibona uvumelana lo Zinemunenzwa labanye bakhe unquma mpela ukuthi hayi okwenziwe yiZEC akukho emthethweni? Sibone iZEC isiphoqwa inkantolo ukuthi yehlise liyimpatalo.
Yes, lesikhangelelo sokuthi umthethwandaba uzame ngazo zonke indlela ukuthi unanzelele isikhalazo kumbe isikhalazo sabantu ngenxa yokuthi okwenziwe izekhi ngokomthetho nasikhangela kwezomthetho singathi unconstitutional because abazange bekhulumisane labantu njalo futhi abazange benze zonke indlela ezibalulekileyo ezokuthi bekhweze leyo nani. Sibona ngani umthetho ndaba ungazinikela lawo ube sehlangathini labantu kuzanceda kakhulu.
Alubana inkantolo ithe yanquma ukuthi hayi okwenziwe yiZimbabwe Electoral Commission kusemthethweni, isabona isiqhubeka ili commission ihlawulisa lezo mali ezihlelileyo, lokho kuza kuba lomthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo abafana lawe abangafuna ukuncintisa ukukhetho luka 2023.
Ukukhweza kwaleyo mali kuzayenza ukuthi abantu abatsha bengabi le ntshuntshu yokuyahlangana kumbe yokuba yingxenye yokhetho luka-2023. Kuzayenza ukuthi abaningi bebone ngani ukhetho lungo labantu abale mali kumbe lungo labantu abakwanisa ukudinga izimali. So sibone ngani ukukhweza kwaleyo mali kumbe ungabi ale transparency from isek ungakhulumisani labantu kuzenza ukuthi ama youth kuba abantu abasha bengaziboni abeqakathekile ekubeni ingxenye yokhetho luka-2023. Singananzelela inhlanganiso eziningi bezizama ukukhuthaza abantu abasha ukuthi bebe ingxenye yokuvota kukhetho kumbe uhlelo lwama-elections ka-2023. Kodwa uma sesinanzelela lokhu okwenziwayo ukukhwezwa kwama-fees, ama-nomination fees, kutsho ukuthi kuza inqabela ama-youth kumbe abantu abatsha ukuthi be-participate kukhetho.
Alo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Donga obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi uhulumende usesungule isikhwama sohlelo lokuqhelisa ezemfundo ephezulu ngokwakha ama-polytechnic colleges eBinga lasePlumtree. Leli phephandaba lithi imali ebekiweyo izigidi ezilikhulu $100 million. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo usungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi zemaphandleni ngenkukhu ezedlula izigidi ezintathu $3 million. Umnangagwa ubemelwe ngumphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka embuthanweni owenzelwe eGogo eMaswingo izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ninjani bantu we-Studio 7? Nikhuluma no-Prince la. U-Prince wase njengamanje usejobisi esowethu ezalukhisi endaweni yasekhisi. Bengicela ukuphendula la bantu abalokhu bebhizi bethi amerapi umqondisi what? Hey, arikelekele umqondisi. Umqondisi usebenzela abantu bakubo, asebenzela abantu bakubo abanabakhe labobabo bakhe. Ungafuni emarapi akathule bafethu, akathule. Thina sinthale sithanda njalo emarapi yamosha imoshi nyakithi. Uthi nizosupportana lento engingayazi ukukhuluma langojibani, ukhuluma uthini lowo muntu. Kade sahlukunyezela abo bantu labo bafethu, ke sisixolele, ke sisixolele. Ungafuni emarapi akathule. Xa mhlawumbe uselithethwe ngamashona usuthethe ishona, xa ubona ukuthi mhlawumbe emarapi iwathwat ngamathebele shona khona yele shona lakho, ngeke uze futhi sikubuza. Sisixolele bafethu, emarapi siyithanda thina, siyamthanda futhi umqondisi. Lasting nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi. Hawu, sorry.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani ku Studio 7 lingabe njani. Ngicela bakithi like libale lati awethu ama audio Ezra Chisa Spanda balalini phela awethu ama audio lingabe njani balaleli bonke ku Studio 7. Besicela abantu benkosi sambeni siye vota sonke sibe ngaphansi kuka Chamisa lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazo register. Siregistila sambeni ku Chamisa siye mvotela sike sichiye le imamba le imamba emnyama le sike sichiye ababandezeli sibachiye sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyoza sikhululo onguye wathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngeground ukuthi tayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana laye uNkulunkulu uyamthatha emtshengiseli ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhulumayo phezu kobuhlungu bamandebeli ukuthi bazwa njani ubuhlungu. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani, salubonani umsakazi weStudio 7 nabalaleli bonke abasakazi bonke esibathanda kakhulu. Sethule izindaba ezimnandi ziqine sibonga unika amathuba ke okukhuluma nathi emsakazweni. Sibingeleke laphana ke umsakazi ke uThuso Khumalo. Njani, siyawuthanda lonke kakhulu 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 basakazi bethu ke. Ngithanda ukuphawula ke nami ngendaba ke laphana kamama ke uMC weLimpopo ke laphana uDr ke Popi Ramathuba. Ngicabanga ukuthi ke ukhuluma indaba eyiqiniso, indaba emqoka kakhulu. Siyathaba ke masibona ke abakhokheli ke be-NC bephumela sobala ke bekhuluma ke ngokukhathazeka ke ngombuso weZANU-PF ke nakho konke abakwenzayo nesihlazo ke abasifaka kilo njengabantwana beZimbabwe. Sengani ke bengawafika lomlayezo kube endlebeni zabo bakubone ke ukuthi abasenza khona kubuhlungu enganani. Sihamba ke sihle kumhlaba wonke. Siyabonga kakhulu ukuthi sebeqala ke ukukhuluma abantu amaqiniso, batshele ke iZANU-PF itshele amaqiniso bebekwazi ukuthi ke bahlukumeza kakhulu. Ke ngithanda ke ukukhuthaza futhi lake babana zisebenzi zonke zeZimbabwe ukuthi ke zijoyine ama-union. Kuqakatheke kakhulu ke yikho sekubonakala lapho South Africa yikho zisebenzi zihola imali engcono zonke, then bese kusetshenziswa thina ke abantu bokufika ukuthi singaholi imali engcono. Kuqokeke labaqhashi ke abamakhampani abavela eZimbabwe, the users ukuthi baphumelele ke baqhashi ke abalushwana abamalokhali beqhashi abaningi abangaphandle kwezimbabwe baholisa imali encane.
Salibonani bantu bakaStudio 7 and all the listeners kuStudio 7. Hey, le video leyi yividiyo nje ezwisa ubuhlungu kakhulu, especially uma uzazi ukuthi uphilele izwe elingaso lakho. Ngicabanga this worker lo really akahloniphanga i-government yeZimbabwe. Nje i-conversation yakhe lo muntu lo oyisigulane osembhedeni, of course singabe njengamayeke ukuthi maybe ilizwe lakithi lidonsa nzima okwenzakala distant, but i-government ayimelanga ivumele izinto ezifana zalezo. Abake begoqa amasokisi, beke bekhulume ne-government ye-South Africa, beke bezame ukudisciplina abantwana babo. Ukubadisciplina ngisho nje ukuthi bebafundise uku-address ama-issues, especially uma sebekhuluma beze befika ku-government. That is not good at all. This video angi-accept at all. Itanisha i-image e-government eZimbabwe. Like serious, abantu abayikuthi bayibukele kumbe bayibonile, they mustn't laugh about this. This thing is not acceptable at all. The government ingabe lokhu accept into ezifana lazana lezo. This is not right at all. They don't have to accept things like this at all, at all, at all. Government of South Africa, they have to sit down nayo, behlale labantu babo phansi. Ukuthi umuntu uyiminister or deputy of what, then they can talk whatever, bekhuluma ngegovernment. Not the president yethu lanxa kunje. Sabe siyazi ukuthi president yethu imele ihlonishwe. But uma ingahlonishwa ngumntwana onjenganalowo, really is so, so, so painful. Ngiyabonga. Dlulisana umlayezo lo eziphathane imandla zegovernment eZANU-PF or eZimbabwe.
Studio 7, litshona njani basakazi bethu abahle? Sithona njani kodwa bakithi? Hayi, siphilele nathi bakithi umdlule etsholotsho ngale eyi bakithi kunzima kunzima impilo esiyibhekane nayo eyi inzima kakhulu kodwa ke ngoba vele impilo vele sakhula inzima kodwa nje esisukukhalela kakhulu ukuthi ngawo ugovernment uyasenzela indlela eyilula igovernment yasezimbabwe isenzela indlela eyilula siyi-country sonke ngingasatsho ukuthi umbobani siyi-country sonke kukwazeka ukuthi kube ne-free education kukwazeka ukuthi ney'bhedlela abantu bethole imithi ukulashwa mahhala ngoba le nto le ukuthi kuthiwa imbhedi yabhadalwa ama-drip abhadalwa in-in kuyabhadalwa yiyona into elimaza yiyona into eqade kuyakhulu ebantwini impilo ezempilo nemfundo and yiyona futhi etshaya kakhulu ezikhwameni leyo nto leyo okokuthi abantu bedla abantu bengayenza iplani bengazama indlela zokulima nani 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 kunengi abangazama ukuthi bekwenze kodwa indlela yokufuya imfundo awula nto ongayenza awula cross ungabafundisa abantu abakho endlini kodwa izitifiketi bazozithathaphi ungakhulelwa umuntu endlini uzomenzani ungala lokhu zenini unganamali yokuthi umuse esibhedlela kumbe ngaya esibhedlela uthola ukuthi awunamali yokumbhadalela imbheda awula mali yokumbhadalela ama-drip obvious umuntu uzoshona vele
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 2024 65 03 18
DJ Shoes ingoma ethi wayona reverse jive isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka egogwe abebandla le-CCC bevinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olifisela impelasonto elithukela. Igama lami ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe kusasa lalamhlanje ngo 7:30 ntambama.